Uhulumende weMelika namuhla uxwayise uhulumende waseZimbabwe ukuthi elahle icala eletheswa isiphathamandla seMDC uMnumzana Tendai Biti njalo achiyane lokuhlukumeza zonke iziphathamandla zaleli bandla. Linkuthazo yethu le ngumsekeli kanobhala obona ngobudlelwano beMelika lamazwe aseAfrika uMnumzana Matthew Harrington emhlanganweni wedale leSenethi lakwele Melika. Elikhangelane lobudlelwano baleli lizwe lamanye amazwe namuhla. Umhlangano lo ubuhlaziya okwenzakala eZimbabwe ngemva kokhetho. UHarrington uxwayise njalo uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi esule imithetho encindezelayo efana lephosa kanye le-IPA ukuze atshengise ukuthi ngempela uyawuqakathekisa umbuso okhululekileyo. Wengeze wathi kumele kube lokukhulumisana phakathi kwebandla le-MDC leZANU-PF ukuze kulungisiswe zonke indubo uZulu abhekane lazo. Abanye abakhulume emhlanganweni lo isiphathamandla senhlanganiso ezimeleyo e-Center for Global Development uMnumzana Todd Moss. Yena othe uhulumende kaMnangagwa uyazifananela lokamnumzana Robert Mugabe ngoba elo ncindezelo njalo engawahloniphi amalungelo oluntu. Kodwa lokhu kulandulwe ngusomabhizimusi weZimbabwe obekulomhlangano laye uMnumzana Joe Mutizwa yena othe sokulotshintsho elizweni. UMutizwa uphinde wacela eleMelika ukuthi lesule izijeziso elazethesa amalunga kahulumende weZANU-PF. Silentathela izindaba yethu uGibbs Dube obesemhlanganweni lo eCongress. Siyakwamukela uhlelo Gibbs.
Hayi kunjalo ke Ntuku.
Ye, yikuphi okunye okuqakathekileyo okuphume emhlanganweni lo esingakakhulumi ngakho?
Ngathi ke khonokho okukhulumileyo ngathi vele yikho okuqakatheke kakhulu. Kodwa nxa sikhangela sibili yekwethu lo eWarrington bekhuluma ngokuthi uhulumende kamnumzana Emmerson Mnangagwa ulapho ukuthi aguqule i-IPA lephosa kungela kunye okuyinto ongathathwa kwamanye amazwe ukwenzela ukuthi kukhitshwe imithethweni leyana. So ke khonapho uthe ezekukhuluma njalo kwasokukhuluma ke uJoe Mtizwa othe uhulumende ngesikhathini esilandelayo uzenelisa ukuthi akuquli imithetho leyi. Uthe kukhona kuyakhulunywa kusabondwabondwa ngensida so ubona zani kuyaphuma khonapho. Kuze sokubuya ke umnumzana Todd Moss ubambe olunye udaba olungani lukhathaza abantu beMatabeleland ludaba lwe-Gugulhound. So uthi uhulumende kaMnangagwa kumele anike abantu ithuba lokuthi benze konke abakufunayo xa sokubuya into ze-Gugulhound. Akumelanga ukuthi abantu beyitshele ukuthiwa yenzani lokhu kumbe lingenzi lokhu. So uthe kungenzwa njalo abantu basoze benze kuhle. Xa sukhangela futhi bekulo mnumzana uJeff Fleck yena owayeseZimbabwe wayehlala khona njalo wakhula eZimbabwe wayeyimissionary into ezinjalo. So ukhulume ngokuthi abakubonayo kusenzakala eZimbabwe kuyamangalisa ngoba babegrawundi kuza kuquka kodwa kunganakuquka kangako. Kuthe ke sokukhulume umnumzana uJoe Mtizwa ekhulume ngokuthi izijezo zenotho kungani zilimaza osomabhizinisi. Wasesithi engxenye labo abakubunanzeleli ukuthi kunjalo kodwa uthabile ngokuthi lamhla bazwe okutsha okwethulwe ngumuntu ovela kweleZimbabwe njalo ongusomabhizinisi.
Ngaphandle kwakho Fleck loKhunzi bathe nabanye nje nxali ukukhulumisana lapho.
Yes, sithese sicathile umhlangano wethu sasesikhuluma lo baba uHarrington esikhulume naye sibili ngokujulileyo sikhuluma ngakhonokho izijeziso zenotho. Sasithi hayi phela akusuze kuphonga ukukhitshwa izijeziso lezi. Kuthatha isikhathi kumele ibandla leZANU-PF liguqule okuningi kweleZimbabwe kungakathi kukhangele izijeziso zenotho. Wasithi abantu baphambanisa izidera i-Democracy Act liyana baphambanise futhi lezi jezo zenotho. So wasekuxhazulula khonapho kathi hayi akuhambelani konke khonokho. So izijezo zenotho lezi zenzela ukuthi kube le nto ezinye okumele zenziwe libandla leZANU-PF kungathi ukuthi kukhangele khonokho. So uthe uyadana kakhulu ngokuthi ukhetho lwalungani lubalulekile kodwa kuthe sokubuya isikhathi esinye esithize abantu basebedutshule ezitaradeni. So uthe ubona ungazani kungaba ngcono ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ethule khonokho abaza kuzuza kugwalo loluyana abalubhala kathesi. So uthi nxa engazaphiyethulanga lokho kuzahlupha lo Jeff Fleck la ukhulume ngakho futhi wathi kuyabe sibili kuyinkinga enkulu xa ukuthi bangathola ugwalo loluyana balufukamele.
okokugcina Dube uHarrington ophinde njalo wakhuluma ngokuthi amasotsha abulala abantu mhlaka 1 August lawo kumele ajeziswe. Angithi kunjalo
ukhulume esibili kabanzi ngakho wathi kumele kwenzakale njalo. Nxa kungenzakalanga njalo kutsho ukuthi udaba lolu lwalo lungenziwanga ngemfanelo. So uthe kodwa vele kungani kuyamangalisa indlela okubanjwa ngayo. Kwasokukhuluma futhi lo mnumzana uThotmose lapho phinde wathi indlela ababamba ngalo udaba lolu kungazani kulobo ngilimbani phakathi, akukhanye nokuthi kuyangapi. Kodwa ke uJoe Mthize wasesithi hayi izinto azoziguquke lamhla njengathi isikhathi kuzokugcina kulingizwa konke. Njalo uthe ubona ngani ingxa udaba lolu lungaphuma nje mgceke ngokuya kwesikhathi.
Hayi, siyabonga Dube ngokusichasisela kabanzi.
Hayi, siyabonga khulu Dube.